bomlethe ngisibhadalele ngiyele ngethuba yazi inkomo leyana uchazele isibhadalele isithuba evusa ngembhaxama ngamadoda yekulo ivuka yikhona nezindapha kodwa nanga abaphuze ekuthakana ngoba yena kubahluphi ayi ngibaze ngibaye bomlethe ngisibhadalele ngingasebenzi ngisebenzela nalabo abantu ihlekanyana elibusayo elithuthayo imajority lami angeke siya ekhetheni siyanangela ithuba lenxa kulanjwa kuthi akuya-ke banele ukuthi babuye ezigabeni baye ngabantu ngokudla over 3 days over 4 days lasibabona hambe phiwa atesinde zikhuluma elayinini khona aba bephiwa ama-CEDs i-50 kgs ya ngomama abangu-20 izabashintsha ngakho naleyo sonke nangithi nxa ezemlethu zibhakelele zingekho zingabhele zikuhle yona yikho bathola khona amathuba okuthi abanyimbezela abantu abantu bahambe khona ezela khona kuthintakaleli elalelo sezimbabwe akulesikhonethi ye-economy asina akwazi lokuthi bala sesivula amaphejini asikhale endleleni ethi i-esq ethimbali ngokufa kwezomnotho
yebo kunzima ebantwini abaningi kodwa nxa sesikhangela abesifazana sikhangele abafelokazi sikhangele omama abakhusela izimuli bebodwa esingathi ngama-single mothers ubona badonsa njani emumeni onje
ngiyananzela ukuthi nxa vele into zingamanga kuhle zingazonze omama balokuhlukumeza kakhulu bababamrede zi-situation kodwa ngiyakhangela okwenza khona lokho okubi futhi asina indlela zokuthi uhulumende uyabancedisa esingathi ngama-social protection safety net akula kasebenzi iye sodwa leyo feta ayisebenzi so laba abantu nje ikhuphela ukuthi abantu abaningi badla kathathi neviki and ngivama umasima kathathi neviki siyabe sikhuluma ngokuthi yona ukudla ongathi akwakhi imizimba ukudla nje izakha abantu umuntu udle ushwala injalo umuntu udle ushwala lo mbhida yayifika yakhona ngithola kade ngoba ezingadini amanzi kawakho asihlaleni sempilo yomuntu esifazane ezimbabwe ikakhulukazi eyi-single parent ibilalaba bayendile kunzima kakhulu ukuthi ubeumuntu etafuleni and then khona kuzakuba kunzima kakhulukazi ngoba sikhangele ukuthi ngapha e-South Africa umnene emthethela khona i-operation dudula uyabajudula anti sikhuluma nje bantu baya-1 June badentela bajudula amazimbabwe and kusesifazeni labantu abaningi abantwana abaningi adeseela abantwana ngokho ekole ade besizizimindawo sebebuyile abantu basebabuya ngo-December sababuliwana so lapha nje ukuthi abantu baphila ngomusa wendlela ezimbabwe ukuyokathesi asikazi sibe naye angiqathi ngaqathanisa la ngathi this is the worst situation u-analyza kwami nangokubona kwami ngokhulumisana labantu ukuqisana labo isimo esikhona kathesi izimbabwe sizi kakhulukazi
kukhona yini ongakuxwayisa uhulumende angakwenza ukuze abesifazana bathole ukukhuselwa
uhulumende wezimbabwe nxa engakunanzelela esihlala sikhuluma ngakho ukuthi wena nxa into zinzima elizweni nxa ezomnetho zingahambi kahle nxa abantu bengasebenzi nanzelele abakusebekhulile omama izalukazi lentandane akakwenzi khona lokho ngiyakhangela izindima lamaphutha protocoli i-section 15 and 24 uphuma ngokuthi women in distress should access i-social protection services akukho izindaba khona lokho and akusebenzi akukho